ama sanctions jikelele rova enjani kumbe mahle kumbe mavi but iZimbabwe vela haifuni into thiwa i sanction phezu kwayo ngoba iyaphambanisa ukusebenza kwayo kodwa into ezifakwe kwaamend the act lapho kulezi zinto ezinene ezingani ziprogressive ezihambela phambili ngoba into zangkhona lezo sezayenzakala kumbe siyazenza nje kathesi yikho ke akula njongo yokuthi zibe ziphakathi kwe any form a restriction but kodwa kulezinye eloko zisele khonapho eziphambanisa inotho and ziyaphambanisa ngoba zafakwa nabanye abantu ababecoba ngokuthi kungcono ukuthi abantu beZimbabwe basafe bahlupheke ukwenzela ukuthi babalandele bona hatshi ayisiko lokho thina sithi thina asifuni ama-sanctions and lokho sikhuluma lama-Americans sikhuluma labo ukuthi ama-sanctions la aphele wonke kathesi bathi bona bacathe mbitshana kuta tina sita asifuni kucadela mbichana sifuna wonke aphume wenza ukuthi imuli yeZimbabwe ihlale kuhle.